abantwana labo kungumthetho waleli lizwe ukuthi kumele bafundiswe ngolimi lwangekhaya lokuthi mother tongue. Ngakho uhulumende nalo wabeka lowo mthetho kumele abone ukuthi umthetho lo uyaqiniswa ngoba na umntwana kafundi lula nje phela umntwana so switch esemdulini kumele aqalele phansi kulokuthi ay concept building aqalise ukuzwisisa ukuthi ukufunda kuyini efundiswa ikakhulu ngolimi lukanina ngoba nazikhona ezinye izinto ungazake uzichase ngesilungu ikakhulu nxa abantwana bebancinyane lanxa zingaba yisilungu kumbe yisayensi kumbe yini ziyabe zifuna umuntu owazi ulimi atsho ulimi kuphela kodwa la masiko abo abantwana akwenzela ukuthi bakubambe lula lokufundiswayo yikudelela abanye abantu yikudelela ezinye izinti udelela ezinye izizwe babe sebezibona ukuthi ngabe ilizwe lonke likhuluma ulimi olulodwa kayisikho lokho vela kusoze kwenzakale
singathi uhlupho lwezindimi lolu lubahile yini ezigabeni zeMatabeleland
uyabona sithandekile eqinisweni sesikhuluma into yiyo udubo lolu luvele lukhona yebo kambe nxa kukhulunywa i-tribalism yokuthini abantu bekhuluma ngezinto ezibahlupha ezibonakalayo namhlanje nje ngene kwenye indawo lapho kade kumele ngigeze khona izandla nathi jaha ngiyalibingelela mina ngesintu lingiphendula ngolunye ulimi oluthize ngithi wenzani ke khona buvela ngaphi waqamba khona le kubobhitha ukuthi kambe shwa akula muntu wakhonapha ongamanje emnyango abefafaza abantu ngomuthi lo esipholiseni kangikhulumi kumbe kuse-VID kuse-CMED kuwamahhofisi kahulumende uze uhambe uye emakhaya labo abanye uyafica belincwadi ezivela ku-Ministry of Lands behlezi emakhaya bezikhulumela indimi ezingekho lapho kanti abalapha bakhuluma indimi zalapha abazalelwa lapha abankaba zabo zikule ndawo umhlaba bona bawufuni yini ezinye izigaba labo sobhuku asebevela ngengxenye abangayisibo bakithi abangabe bevela khonale emashonaland kwenziwa nguhulumende sibili ngoba nguye umele ukuthi abone ngengatsha zakhe ezehlukeneyo ukuthi abantu besigaba yibo abaphatha izinto kumbe inhlangothi ezithize ukwenzela ukubana abantu nxa befuna uncedo bangaze baba lobunzima bokuthi bazichasise uhulumende ungathi ulohlelo lokuginya ezinye indimi lamasiko abantu kubi.